Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
laba bethole amanzi ni 7 days every abesizaba esithela amanzi ngebantu ngatshelwa ngu 5 days abanye kwenza ukuthi amanzi nikele abanye kwenza ukuthi akwane abantu bonke.
Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Sawu sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebedingiwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnede kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe, ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipala lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipala weHarare uenjiniya Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I don't say immediately, but in the next 2 weeks we should have it.
Kuzamele siqale kuyonale inyanga. Ngingathe ngathi khona manje ngoba sifuna uqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyonale iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo sizakube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi ni 7 days every abesizaba esithela amanzi ngebantu ngatshelwa ngu 5 days abanye kwenza ukuthi amanzi nikele abanye kwenza ukuthi akwane abantu bonke. Ngabe abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo, hayi njengokubona kwami. So amadlulisele lawo lapho engayakho kufika 15 months, 18 months. Akumelanga sibuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters. Umuzi wonke, 1 muzi, 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi khonapho ngaphansi ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years. Sithola amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amaxabuza agcina amanzi izulu lingana laphaya amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza siyelwanzi. Kodwa ngakula maxabuza amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana. Unyaka wonke oye amanzi abe lokhu ekhona lemtombo lamabhoz wonke lana la kungalama wetlands amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu, ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change, njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshate ekhuluma layo anhlabathi leya isiyenza ukuthi ileki yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We faced the water hyacinth, the sewage engenayo lapha elekhiveni, ama-problems wonke esihlangana nawo. So sesilama measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings the national park last year and this year. Last year so far okuthi sihlale le committee siyenze ama-bin liners around lekhivero, siyenze i-litter transfer center EMA isincede ukuthi si-builde i-litter transfer center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yonke ekulathela amanzi.
Iziphathamandla zikamasipala kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi lendawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela udubo lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labor Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalela umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesitshiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwe okunengi okwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibe le meeting namhla ekuseni labo bathe sokumele bejoyine njengoba i-government yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina isike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela banjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu banjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela ama-field a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningikanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi sikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyimedicine kumbe kuyisetha. Isetha lisasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then imedicine kule mkhuhlane yangikhona, imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba. Le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebhe lapha? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawa, i-condition le, i-condition nje emilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje emilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, ilungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi uthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo i-specific, akula maphilisi ezibhedlela. Imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizitholayo yeze-RTGS. So imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa sayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lohulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele nalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke konoku elikufunayo.
Yes, yiko kuvunyelane ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuninga lolu daba sekuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-uniform akhwela like almost every week, and njengestationary asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle, laba bahamba bezahamba besiya wodwa eBotswana nabo South Africa. So hayi, ngcono lisincede sibili ngoba hhayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwazi.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi, isimo esikhangelane laso kathesi sinzima. Sikhangelane le sikhathi sokuthi kungukhona next week abantwana bebuyele ezikolweni, asikwazi singabazali. Nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi konkona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala, yikho singakwaziyo. Kumbe sokumele ukuthi sithwale sithenge ukudla sisuke lakho lapha behambe lakho esikamele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku. Ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga, nginje uzabona ukuthi konkona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha angathenga amapheni, ngapha angathengi amaseletipu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilisti yama uniform. Eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya kuform 1. Ilisti yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane le mali edlula i$300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda esikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama counter books so phandle lapha, especially izikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshopu, but mina ngithengisa nge $20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama prices ami abe lowa kangaka yikuthi ngoda kuphi emesine ama prices akhona ngala akatshintshi. So mbuyani lapha ngithengisa ngama price athandwa abazali kakhulu, uthi ama counter book lawo and ngithengisa abo $4 kubo $4.50. So especially izikolo sezivula, so ibusiness yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abaningi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesihindu kwele India ngemva kokuba abesifazane ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe we-Supreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko eleminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe seziyizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwana afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
ekhaya akagethi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, khona khonokho kuyadula. So ngapho sika kufika siyazama lathi lokho kunqatshela sikutholile sinikela abasihamba abahamba ekhaya njalo njengomalekhala abahamba ayifukisele ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthi kumele izinto ekhaya, kodwa akufani ukuthi umuntu ayethenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. So kumele vele la uzimisele ukuthi hayi manje ntuzazolusa ube kanye, kodwa uthole into oyifunayo uphele uyithumele ihambe ekhaya ngomalayitha.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya, beyithengisa khona apha e-South Africa efana labo mazowe lokunye okunjalo. Usuke wadibana lakhweni?
Ye, ngihlangane lapho edobheke lokhu notshwala. Utshwala lobu osemaplastikini lobu bamazathini lobu okungathi isibhuku bezuka ngesibhuku sembhodlela, imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha. So ifana lamafutha leyo eplastiki lana ngibonile ejobheke, kukhona amazowe, kukhona ejobheke, into eziningi ezisuke ekhaya khonale. Kusuke kumangazwa ikhathi manje njengoba lezo zinto ekhaya kuthiwa akazikho, tholakala sezingapha, zifika njani, zikhona sile. Ngoba ngiyathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi bekungoSeptemba, ngifika kobulawa laphana ngizapho, ngathola enye imoto kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu, imoto yayidiza ngapha leyo, iloda utshwala ngamathathi manje bodlula njani ebhoda, njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana, ngoba ngiyakwazi kusimabhela ngoba bekwenzeka kufunyelwa. Kodwa kuningi okukhona kusokuto ongatholakala ekhaya, usukhona eSouth Africa futhi enshwaye noma legwayi labo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba, kunagcele ukuthi ngathileze bona isikhathi wathenga impahla ze-R1,000 umalayitha u-R30,000 futhi, ngoba uzathi ukuthi uyakhala umcombile sithi ma umthengi wethu besithi nobheka into ezideleni ngizithenge nge-R1,000 la ngeke ungitshaje i-R1,000 but amna ngena kuphi khonapho, ngoba la ngilebhizinisi yami mpela ukuthwala impahla. Ukuthi jeke imali esoko awudinga mina nxa ufuna impahla ngiyozifikisa ekhaya, ngifuna imali eyingaka. Kuyadula, ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price, ngoba uzoyithenga uzothenga impahla nge-R1,000 umalayitha sakhe ngifuna R1,000 usehaya. Kodwa siyasukela cebo, ngoba thina sona sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona, kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani. Sinacele singasilela.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane, liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya, lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile. Bakhona abanye abantu lapha e-South Africa lapha abalama-akhawunti, abalama-shops ekhaya. Ungafaka i-R100, mshada R10 phezulu, so ungafaka i-R110. Abantu ekhaya bayithatha i-shop ekhaya i-R100, so siphathela R10 phezulu, uthumela i-R100. So kuyasiza kakhulu. Kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge, ngoba lezo nto azikho. Lapho zidwala khona zidwala zidula. So akunakuphela esingakusenza, siyalwisa ngoba abantu sesenzela ukuthi baphile, abantu sesenzela ukumota kaphesi. Sesenzela ukuthi uphile, kufike lapho usaphila ngokuphila, kukhala futhi usebenza ufike lapho ngisebenza ukuphila. Akusela kuphela esingakusenza. Into zonke zinzima, kulanti nje ehlanganayo ekhaya. Ngaphandle kokuthi sesibe le mali yethu eqondile ekhaya, or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya, singene kurandi cabinet njengamazinto abo enangebhiya, iSwaziland, Lesotho, iSouth Africa. Ngaphandle kwalokho akulanto ezilungile ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela, kuyaba kuhamba njani kakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya, kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-South Africa nangwawo asamanga kuhle, ngathi sowuntengantenga. So akusathembisa, akufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani, kuzalo kule msebenzi oyizabi, ngoba siya sivala isikhathi sifika kuNovember, December, amakhampani amaningi aretheisa nje kodwa ukuthi akusamanga kahle. Amanye azovula, amanye azovula late, amanye azosheshe ukuvula. Kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle eSouth Africa okakathesi. Kodwa benzile isamithi bona abakhokheli eSouth Africa, isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi. Kodwa bathe bala maplani abanawo, mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho, ingaba khona imisebenzi. Kodwa nakhona yayingasho umsebenzi namepilisa abantu yabe umsebenzi amapisi la ukuthi masizina joba lesizulu liyana kokhini izindlela kwenziwa nalokuyana, asazi ijob sanity yokuthi izokhuphana. Kodwa-ke umumo wasekhaya mubi, ngiyabona ukuthi uma ngisiyakhaya umumo wasekhaya mbulati ili kusasika umnyaka lo ukuthi uphele 2019, kodwa sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu. Mhlawumbe lo hulumende yabe sewili ma bengabophanga zagcina, maye ngathatha wenziwa ngamasosha, uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa. Ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola leMelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. IDelta Corporation ke yathi sivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumente. Ukuhlaziya lolu daba asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
AbeDelta siyababonga ukuthi baphumisa ubala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngamayusa. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siya ku February March vele abangasoze bemukele ibhondi ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise amayusa. Lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lamayusa ikhona kobulawayo ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyo le garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethenkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezamayusa. Yende wonke umuntu kobulawayo uyakwazi indawo okuthiwa kobusman iziyathela ngamayusa okuyikutho ukuthi akusela ozabe ethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. IDelta nje hayi ihle yabeka isikhonkwane yokufa kwebhondi. Njengoba uminister wayetshile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa yena engangenelanga kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngamayusa. Sithi bye bye ngebhondi hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abeDelta sebetshile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu basitrayikile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asikazi samkhushwa kudala lokuthi kulo hulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda eSouth Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi bafuna amayusa. Indlela yokuvuma leyana. Inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumumu. So lati kasilandaba labo kangaka njengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lati siyayivalelisa labo bazakwamukela ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-bearers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-bearers check sinjani kwahle kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-user. Ihulumende yamelela ukuthi la iphonge uvumo kusukwenzakeni. Ibhondi kayisekho, izimpatho kayisela kharini.
Lo mnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekobulawayo. Umculo kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaRare ithi zaqala ukwabela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.